VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 26 ngonhlolanja 2017 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngenxa yelo president Mugabe khona bazama ukufihla ukuthi kulokulwisana okukhona, kodwa siyakwazi ukuthi president uyawazi ngoba phela ngithi unkosikazi president Mugabe uqhajangela ukuthi kwelinye lamaqembu njalo lokukhuluma wonke kutsho njalo.
Amalunga ezanu-PF abambene izolo ethakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe. Kodwa singabona echiyana lokudlephana na kuze kufike ukhetho.
Sisalele evalweni mntakamama. Kodwa into esiyisolayo kumele lathi selungise izinto zethu ekhaya. Awusoze uthi nxa uyindoda usulohlupha emzini wakho ubaleke uthiya abantwana.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezihlalela evalweni ngenxa yodlakela lokukhethana ngobuzwe izenophobia. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amaxoko ebandla leZANU-PF alwisanayo abambene ethakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe ngokuthula eMatopo izolo. Amaxoko la abalisa ele G40 elisekela unkosikazi Grace Mugabe lele team Lacoste elisekela umnumzana Emmerson Mnangagwa. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi kambe ukuthula lokho kungaqhubeka na amaxukula engene kukhetho lomnyaka ozayo kungela kuxokozela. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Kanti vele abantu angithi bayajabula nxa kuthiwa kuzatshona kudliwa. Ngibona ngani yikho kwenza ukuthi batshone bebambene bekhanyukele basebenzela ndawonye. Iqiniso yikuthi siyazi ukuthi nxa kufika isikhathi sokuthi kuthiwa umgabo uza ngubani ozathatha isikhundla sikapresident Mugabe bazaqala njalo ukulwisana. Esikhathini esiningi vele nxa yena upresident Mugabe khona bazama ukufihla ukuthi kulokulwisana okukhona, kodwa siyakwazi ukuthi upresident uyawazi ngoba phela ngithi unkosikazi Grace Mugabe ukwelinye lamaqembu uqhajangela ukuthi kwelinye lamaqembu njalo lokukhuluma wonke kutsho njalo. Ngicabanga ukuthi ukubamba nalokhu yikho khonokho nje ukuthi njengoba sikholisa kasenzeni kudlule kungakhanya ukuthi kulabanye abalwisanayo njalo. Ama-youth labantu abaningi abezanu-PF akuthatha ngokushesha ukuthi kuthiwe kulo muntu olwayo njalo litshengisa ukuqhamuka phakathi kwebandla nxa upresident Mugabe ekhona. Siyakwazi ukuthi wonke amaqembu omabili azame ukuthi ngabiyilo lokuqala iqembu elitshengisela upresident ukuthi kuyalwiswana kuba ngesikhundla sakhe.
Kukhona yini okungenzakala dokotela phakathi kwamanje lo kuphela komnyaka okungabangela ukuthi uMugabe engancintisi ukhetho?
Kungaba khona, siyazi ukuthi eminyakeni odlulileyo inyangeni ezingu-12 ezidlulileyo upresident Mugabe uyelekho qhubeke khanye sibala kunzima ekuxoxeni khanye ukuthi hayi umzimba simthwalisa nzima ekuhambeni. Siyazi ukuthi wehlile ukuhamba nje estepsini esiyi-1 upresident Mugabe uhlanyela isihlahla emashingo, into ezinjalo ezidlula nxa umkhangele khuluma ku-TV kukhanya sokuzima kakhulu, usebenzisa amandla amaningi ukukhuluma nje kodwa lokho kuphela. Khona lokho kuphela kwempila kahle lokuthi lokomzimba ikombone ngani kungamenqabela upresident Mugabe ukuthi afike ekupheleni komnyaka lokho esasebenza ngendlela okufanele esebenza ngayo kumba efika ekhethweni. Kodwa phakathi kwiqembu leZANU-PF angiboni kusiba khona okungamvelela ngoba uziphethe intambo zonke njalo, akukho phakathi kwamaqembu alwela isikhundla sakhe ofuna ukuthatha isibindi esathathwa ngunkosikazi Joyce Mujuru esokuthi aziqambe ukuthi yena nguye osefuna ukuthatha isikhundla somuntu olokho esesikhundleni.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe, sixoxelaye ekwelebhilithani. Izakhamizi zeWuwana ePlumtree ezidilizelwe imizi lizulu ngeviki edluleyo lokhe zisebunzimeni obukhulu nanku akulasizo esezilutholile kuhulumende kumbe kunhlanganiso ezizimeleyo. Izulu leli lidilize imizi edlula amachumi amabili kulesi sigaba. Omunye wezakhamizi lezi unkosikazi kaGenyathi uthi uhulumende kumele angenele ngokuphangisa.
Akulancedo sitholileyo ngoba sikhalazisi kodwa kulancedo sibonayo. Asikaboni lutho kwaba yikhonokho njalo ikhukhulele sayibonayo lamaseli kwaphelela khonapha.
Inkokheli yesigaba yona ithini okufana labo kansila lo meli wesigaba senu edalele ephalamende ngitsho labo sobhuku?
Ukansili. Yoke wabijima la wakhalaza khona phe ema ofisini kanti ama kufuhla khona kwikhuphi wonje wasebhuku labo ba khuluma lo council othu council le yisigi
umeli wena edalela eParliament la ikakafiki
hayi sakafiki
uona umumo unjani kwamanje
umumo kubi sika khulu ngoba kunje lezulu nakho sitha kunje abasinakudla singabantu manje lesikhakathi kobunzima nokuthi nje sizaqala kupha sikwazi ngoba konke kusuke njengasho ukuthi isuke zahamba la singamanzi sizozela sikwazi ukuqalela ngathi umumo omubi kakhulu.
Lokhe licathe kubomakhelwane?
Ye, kubomakhelwane.
Esikolo abantwana bayahamba pho?
Bazahamba njani baba bengela kudla bebele alazwempahlo?
Akula yini manyatha sebeqalisa ukubuyela emakhaya ukuyazama ukwakha lokuvuselela imizi?
Khona ngoba ngiyanethalaba njengoba ngitsho ma kungabe selithe ladlula inkosi ngabakwazi ukuthi singaphelela nakhona sikulobunzima ukuvusela kwakhona ukuthi uqalaza ngoba nje kwadilika yonke into.
Mazwi bani ongathanda ukuwaqondisa kuhulumende la kunhlanganiso ezizimeleyo ezipha uncedo?
Amazwi engaqondisa kuhulumende yisicelo nje sokubana angenelele esewona besizwe ezizimeleyo ngikhalaza ngokufanayo futhi ukuthi sicela izandla ngakho konke zembatho kudla amabhuku abantwana ama-inform abantwana bebuyele esikolweni nakuzulu wonke olothando engangeneleli uwana bayazi uzosincedisa ngakho konke esikudingayo ngoba phakathi kobunzima so ngikhalazela kuzulu wonke engenele esigabeni sewuwana besincede.
Unkosikazi kaGenyathi yisakhamuzi sewuwana ePlumtree okhukhulelwe umuzi lizulu. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezihlalela evalweni ngenxa yodlakela lokukhethana ngobuzwe oluqondiswe kwaba kwamanye amazwe izizalwane zakwele South Africa. Sixoxele sinye sezizalwane zeZimbabwe umnumzana Thandazani Ndlovu yena othi sokuyisikhathi sokuthi abantu beZimbabwe babuyele ekhaya bayelungiselela ukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni.
Sihlalele evalweni mntakamama, kodwa into esiyisolayo kumele lathi selungise izinto zethu ekhaya. Awusoze ukunqa indoda usilohlupho emzini wakho bale kuthiya abantwana. Abantu beZimbabwe asambeni selungise izinto zethu eZimbabwe, sikhiphe umbuso loyikhona ngoba uncedisela abantu. Ngabe sisebenza kanje khathesi sibhizi sivusa amanye amazwe omakhelwane, thina sihlule kuvuseletu lizavuswa ngobani? Indastry eZimbabwe ayisasebenzi, abantu bethu bayasebenza kuyiphi indastry? Into yokuqala, izikolo yonke into ifadalela, kuselabo teacher, kuselamanensi, kuselabo dokotela. Yo lilizwe bani elinjalo libalekelwa izizalwane zaso. So mina ngokubona kwami abantu ngababuyela ekhaya selungise izinto ekhaya. Ngoba abantu laba sikhuluma iqiniso lathi kunje ngangeni le mina emsebenzini into mele ungene umSouth Africa omunye kodwa asila chance ngoba songene emini foreign angazi umbuya nithola kahle kona.
Kodwa omunye engathi yena yebo uNdlovu uthi kasibuyelene ekhaya siyelungisisa izinto ekhaya kula msebenzi uyafika uqalisa ngapi?
Asikhipheni umbuso khona. Mina ngathi ngiqala ukusebenza uvula amehlo. Wawuthi uhambe estradeni uzityhwele ibingele. Hey, you boy, come here, don't you need job? Khathesi akula la femu ongafika ume khona. Mina sengibhotha industry yonke eZimbabwe, Gweru, ngaphi ngaphi, Harare. Izinto zonke zifadalele. Kodwa abelungu basitshiyele inotho elizweni. Into abamabahamba layo ngabe kuyimali yabo, kodwa yonke into sayifiphi khona. Imigwaqo ayihambeki ngamagodigodi. Singablame i-council, singayiblame ngoba imali futhi ithathwa yonke yajiswe eHarare. Ukhasi uGweru uhlezi eHarare kodwa uzamzelawula izinto ezikobulawayo. Kuyini akwaziyo kobulawayo? Angiboni yona indlela yakobulawayo ukuthi uyayazi. ubala phela emaphotenti kule drobo ukuthi akobulawa. So indasi labantu asizame ukukhipha umbuso khona kawani. Sizame ukulungisa iliso.
Kuyavotwa ngomnyaka ozayo Ndlovu. Uzaba ngumzekeliso yini uhlubuyele lawe uyelungiselela lolukhetho?
Angena election engikhuthayo mina ekhaya. Engikhuthile ile edlulileyo. Unfortunately ngangise Zambia kuvota kodwa wonke ama elections kanti ezindle ngihambe ngiyecheka ngikhangela ivoter registration igama lami likhona. Ngivota iminyaka le nqa kula ama elections ona la ecouncil bengawani bama by elections ngomuntu ovuka nemoli yami siyavota. Ngoba umuntu wasekhati nabanye kwasiphaza sahlulwa igugura wundi kanti sesihleze eganyeni sesitshaya ngabantu bamanyamazwe. Shiya siyaphephela kuyaze kube mina abantu bethu bayasebenza kuphi. Bakhulile abantu bethu bafundile balama degree kodwa umsebenzi abawutholi kuyini konoko. Ambasoli ngezinye indlela ngomakhelwane ilizwe iSouth Africa ngemuntu wonke kodwa ke kumele lathi silungise into zethu ekhaya.
Umnumzana Thandazani Ndlovu isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa. Okwamanje ngilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube o Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Awin bibaba silale mawin bibaba silale mawin bibaba silale mawin
lingalithola njani zulukani ndaba khona ngapho ke ngemakhaya mina lapha ke ngiyaphila ye njengalihlala yenza ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke lamuntu sixoxa ngokukhulisa abantwana emazweni ukuze sihlazi udaba lolu nginonkosikazi Nomsane Kevana ukhona ngale ke eBritane sakubona mama
ngiyabona
kunjani itatwethu
ngiyaphila futhi ninjani
hayi siphile kakhulu kunjani kona ngapho eBritane
yagodola izolo bekulomoya
ye akusitshele ukuthi kunjani ukukhulisa abantwana endaweni ezinjenge eBritane
kunzima khona phela lapha inkinga esilaka inkinga ikhona ukuthi like mina as a single parent ni one ena kulama extended families eduze so influence bayithatha kimi but the earning bayithatha ngaphandle because isikhathi engispenda labo like owami omncane ona 18 years isikhathi engispenda la ngisincane kule sikhathi asipenda la nabanye abantu ngaphandle so into engiyibonayo ukuthi bafundiswa ezingaphandle than abazifunde ekhaya
so lokhu kunzima kanganani nxa sokuhlela wena
kunzima kakhulu abantu bethu ezizinto esingakwazi ziyenzeka sisase-Africa sizibona zisenzeka ebantwaneni abantwana basakhuzeki ngoba imithetho yakhona thina esakhula ngayo maybe thina old school esakhula ngayo khonokho ukuthi I couldn't do anything abazali abangayi-approve-iyo bona yoba bayenzayo nakhonokho ukuthi abantwana balapha bakwazi ukukuchallenge ngomzali kokuthi sometimes langena ku-debate over into afuna ukuyenza thina ngesikhathi sikhula kwakuwukuthi abadala mabesithi lokho kwenziwayo kokwakusenziwa kwakwana kudilisana phakathi
So faka umzekeliso sibili sibona ukuthi okunye osokwabhekana nakho kungabe kuyini
owami umntwana omdala wayeke isikolo ngingahlala la 2 months endlini isikolo ongakwazi akafundi evule ekuseni suku zonke isesikolweni well mina ngangikwazi esikolweni imphi imali yokugibela isesikolweni but ngayesikolweni ngadiscover after 2 months ngakhona ukuthi nayesena-18 years abantseli anything ngaphandleli i-approval yakhe so wahlala ngahamba ngakuza esikolweni khona abangamfundayo ngamfunda some report bathi akabuye nazoyithatha so nobethi akabuye nazoyithatha that means mina I don't have access to any information intoayenzayo other than bona ukuthi yena avume ukuthi bangiphi so i-challenge enkulu yenale ukuthi engayibonayo mina kweyami impilo lokho ye-personal ukuthi ngahlala lo mntwana enjeukuthi umntwana uyafunda ngayisikhathi ngisiyadiscover kwakubeyond ukuthi abuyele esikolweni because waselezi 2 months esikolo That is lokhu then I think that was the biggest challenge empilweni yami ukuthi khona pho ngahlala lo mntwana nangithi umntwana uyafunda mina ngiyathanda imfundo kanti owami engilokhu ezanzama ukuphusha abanye ukuthi baye esikolweni owami akafundi uhlala la endlini
hayi kuzima kakhulu so okunjalo into ezinjalo zinqabelwa njani
I don't think ukuthi kune formula to be honest. I think ikhona ukuhlala emthandazweni kuphela ukuthi uNkulunkulu akufize akugcinele bona. Umntwana athanda isikolo kube nguye oziphusha ezintweni eziningi akwazi ukwehlukanisa phakathi kwempilo yankhane impilo yangaphandle. Like mina enangana ngikhala endlini sikhuluma isiNdebele. Even lo mncane wafika lapha na-7 years but she's still fluent kuNdebele ngoba endlini sikhuluma isiNdebele. Uyakwazi ukuthola ithwala le everything. But still kunezinye izinto ukuthi nangesikhathi sikhula wawuklinisa indlu every day or something like that. But lapha sometimes ugcina ubona kahle ugcina urelax ukuthi uqala usahlanya ukuthi hayi indlu yami angeke ibe nje so. But kwesinye isikhathi ugcina ubona ukuthi this is a non-starter. Uyekele kuphela nayefuna ukuhlala emawini lamagundwana akhe ahlalele lamagundwana akhe. Yikuhlala emthandazweni kuphela ukuthi bangadiki ngale ndlela ukuthi begcine sebebaleke endlini or sisa kwenze ezinye izinto eziphuma eceleni ngaphandle wena ungaboni. So what I tend to do, especially ngalo mncane ngoba she seemed to be still on track, ukuthi ngizama ukuba open as much as I can. Sometimes ngiphokulalela lokunye kwizinto owakukwazi ukuthi umama vele wangekakulalele khona ugcina usudiscuss izinto lama-boyfriend, into ezifana nazana lezo ufuna ukuza ukuthi wenzani empilweni ngaphandle kwakho wona ungayaziyo. So uzama ukuthi yonke into ayenzayo ube yazi ukuthi wenzani empilweni yakhe, yonke into ayicabangayo ube yazi. Ngikuhlala emthandazweni, other than that I don't think it will for me.
Yes, siyakuzwa kodwa isikhathi sethu hayi kungani sesidliwe kumangoye. So vala khonapho-ke ube suxwayisa abantu ukuthi pho kumele babambe njani iy'ndaba ezinje kamafutshane.
Iseluleko angilaso, ikhona ukuthi uhlale emthandazweni kuphela. Abantwana sibafundise amasiko wethu, sibafundise bakhula njani, babone maybe sibahambise babone ezindlela impilo esakhula ngayo, because ezinye izinto esibatshela zona manje into abangacabangi ukuthi ziyasenzeka. Babone ngathi sakhula ku-stone age, ukuthi really sakhula ku-stone age compared to bona.
Hayi, siyakuzwa-ke ntombi endala, sibongile kakhulu ukuthi sibe lawe lamhlanje kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga nami kakhulu baba.
Hayi-ke zulukandaba lamhlanje simalapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilethemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalelisa ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlelo lwabasakhulayo namuhla sikhangela uhlelo lokufundisa uZulu ngamalungelo akhe oluqhutshwa inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Inhlanganiso le iqhube imfundiso eGwanda kunsukwana ezedluleyo ibambisane lenhlanganiso yeCommunity Youth Development Trust. Sile siphathamandla salinhlanganiso unkosazana Linda Mpofu. Ngiyakwamukela kuhlelo Mampofu.
Ngiyabonga Nkomo, sanibona ntalaleli.
Akusitshele ngohlelo lolu, malungelo bani eliwafundileyo njengezakhamizi zeGwanda?
Okwenzakaleyo yikuthi sokulenkinga eziningi ezenzakalayo lapha eGwanda ezikhanya zihlupha kumbe zihlukuluza amalungelo abantu. So iZLHR, iZimbabwe Lawyers for Human Rights, kuyibo abalobuciko obukhulu abayaziyo kakhulu abacubungulayo kakhulu ngezomthetho. Babuyile bazofundisa abadala, izakhamizi, abatsha ukuthi kanti amalungelo kuyini njalo lokuthi aphathwa njani. Lapha eGwanda uhlupho lukhona kakhulu ngolokuthi amapholisa asehluphile kakhulu esigabeni. Bazenzela umathanda, benza into zabo ngendlela abafuna ngazo, bengalandeli kakhulu ukuthi bona vele umsebenzi wawo kumele bewuthathe njani. Abadala bakholisile kakhulu ngoba bafunde okuningi kakhulu, njalo kuncedise abantu abalenkinga zama-birth certificate. Kulabantu abantwana abangenama-birth certificate abangakwaziyo nokuthi baqonde ngaphi bawathathe ngaphi. So hayi, inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights iyethulile kuhle, yalayela njalo yachaza ukuthi abantu kumele bathathe njani ama-birth certificate lawo.
Ungasipha umzekeliso nje wamalungelo eliwalimukise uZulu ngawo, ikakhulu aphathelane lokusebenza kwamapholisa?
Ngasikhangelela amalungelo, ikhona kuyana okokuthi amapholisa akhanya asebenzisa i-maximum force, i-minimum force. And ngakhona nge-minimum force, bona amapholisa ba-defina ngezabo indlela ukuthi lanxa bengatshaya umuntu esibhekisini babe sithi minimum force, of which ayisikho akumelanga kwenzakala. Kwezinye indawo amapholisa nxa edinga ama-suspect afike atshaye wonke umuntu endlini khonapho, abangakwaziyo lokuthi umuntu lo odingwayo abahlala laye yi-suspect, okuyikho okungayisikho kuyenzakala. Amapholisa kumele afunde ukusebenzelana nje kuhle labantu nxa besayenza ama-investigations abo, babuze kuhle abantu, hatshi ukuhlukumeza abantu. Okunye njalo futhi esikufundileyo kakhulu, i-right to education. Kuvamile kakhulu ukuthi esigabeni kumbe ezikolo la zibambe ama-results, imiklomela yabantwana abangabhadalanga i-fees. lokhu kuba kubi ngoba umntwana usuka angasaqhubekeli phambili lobe pasile ngoba kuthiwa kalethe ini ifees umntwana kawonanga kaphiwe ini ama results akhe ifees kube sokudila lo mzali yikho sibili kakhulu abantu begwanda abangathi bebekuthakazelela kakhulu njalo belembuzo eminingi nakho
Ungathi selihlome ngolwazi olweneleyo na olungenza liwamele amalungelo enu.
IsiNdebele sithi imitha ngokuphinda. Ngiyathemba ukuthi yebo kambe kungabe bekhona abanye abangabe sebelesibindi ngemva kokuhlonyiswa kangaka. Kodwa kusadinga njalo ukubana iZimbabwe leyo yathola human rights. Ibe ilokhu ibuya izotshengisa abantu bekwanda ukuthi bakhona abababalekelanga njalo belokhu bebuya bezohlomisa. Ngoba lapha abahlomise nje ihlekane kade likhona abantu bebe almost 200 so igwanda kulama thousands and thousands abantu so next time kuyafudingakala ukuthi bebe lokhu bebuya bephinda baphinde abantu bezelene isikini
kuphosele ukugcina mampofu ikakhulu ukwabasakhulayo ngendaba zamalungelo abo
abantu abatsha asineni isibindi amalungelo lawa sawaphiwa akhona ku-constitution kumele sine isibindi nxa siwadinga njalo nxa siwathatha njalo lokuthi siyabonga kakhulu iZimbabwe leyatho human rights ababuyayo bezosihlomisa izikhathi zonke sengathi bangaphinda behlale bebuya njalo ukwenzela ukuthi siphile kuhle ngokuthula nangokuhloniphana
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mampofu siyabonga
siyabonga nkomo
lolobe kuluhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye-Community Youth Development Trust unkosazana Linda Mpofu bontanga lime ngezinyawo liqhuquzele amalungelo enu Umsakazo ngowe-Studio 7 sisakaza singapha e-Voice of America ese-Washington. Uhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lamhla sixoxa lo mfundisi Trustisi Njoki mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo
siyabonga ngikamile uNkulunkulu akwenzele kuhle
asikhangele udaba luka mfundisi Patrick Mugadza yena osedlulise inyanga evalelwe esitokisini Phezu kwamazwi yakhe ukuthi uMongameli Mgabe uza kufa lonyaka. Mlandu bani elilawo njengabafundisi njengamakholwa kundaba zombusazo.
Njengamakholwa njengabakhokheli namabandla ikakhulu. Xa usiya eBhayibhelini uzathola ukuthi bekulezigaba ezintathu. Bekulesikhundla kumbe ngithi indawo kamphristi ebandleni. Umphristi ikakhulu bekhangela ukuxhumanisa abantu loNkulunkulu. Nguye futhi umpristi akade senza le mihlatshelo ethize etshiyeneyo. Bese kusiba nesigaba sithi esomprofethi. Umprofethi-ke ubesithi nxa kusiba lodaba oluthize elizweni. Kube nguye okhangelela ukuthi uzanika ukuthi ithini inkosi abe nguye onika indlela ukuthi kuyiwa ngaphi. Isigaba sesithathu besingesenkosi. Inkosi lokungababusi nje emhlabeni nje wasilaba ama-president lama-prime minister ngokuthiyeneyo kodwa eBhayibhelini bekule nkosi kulompristi kuleprofita ngokunjalo lakathesi-ke kukhona ukuthi abakhokheli bamabandla bathathe indawo yabaprofiti bakhulume izinto ezithize ezikhokhela kumbe ngithi eziqondisa abakhokheli bezombusazwe
indaba kamgaza le uyibona njani
lisuka licace ukuthi indawo yabathumayeli ingaphi kodwa into ethanda ukuthi icace kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngathi nxa esebenzisa umprofitha lowo mprofitha besokungani mhlawumbe uthunjiwe umoya kathixo kumbe sibe sengathi umuntu okukhwelela idlozi kumbe ongasela mandla phezu kwalokho akukhulumayo xa ungahamba usiya kubasekorinti bokuqala ikakhulu nxa ufika ku-chapter 13 usisiya kubovesi 13 uzefika la ku-chapter 14 uPawulu yakhuluma kakhulu ngendaba yokuprofitha ukuthi ngamuntu eprofita engumkhokheli mhlawumbe prophet. Uyatsho nafika kuwo verse 30 ngale ukuthi yena sona isipho sokuprofita lesi singaphansi komprofiti ngokwakhe. Ngamanye amazwi ngaze ngiphiwe ilizwi ngawe kumbe ngiphiwe ilizwi ngomongameli kumbe ngomkhokheli umeya kukimi ukuthi ngilibeke ngendlela ezakwenza ukuthi mhlawumbe kube lokuzwisisana okuthize ngingayichuphanga ngayehlisa leyo ndaba. Ngisho njalo ngithi mina-ke kule wisdom inhlakanipho okumele siyisebenzise. Nxa ukhangela iziphiwo zikamoya zokuprofitha kulaloko okuthiwa khona ilizwi lokubona kube lelizwi lokuhlakanipha i-word of wisdom ngesilungu. So-ke indlela esibeka ngayo isiprofitha siyatsho lasi ukuthi samukele kanjani ebantwini.
Bakhona abathi njengabafundisi njengamakholwa likhanya kalibambananga kuhle njalo kalimsekele umfundisi uMgadza. Ungathini ngalokho ngoba sele nyanga yonke evalelwe esitokisini?
Okunye okuqakathekileyo ukuthi abafundisi bengakenzi mhlawumbe isinqumo njengasonesikaMgadza. Ubevele yena edlelana labaphi abafundisi nokuthi khonapho ekutholeni kwakho ilizwi nxa ungumprofitha uhambile yini kwabanye wathi ngizwe ilizwi elinje. Umpostoli uPaul ngayikhuluma uthi yena konke kakwenziwe ngendlela ehlelekileyo. Ngokunjalo umprofitha layo omnyaze ehlise kwabanye abaprofitha bese uletha-ke ukwahlulelwa kwesiprofitha. Uyabona isiprofitha ngasilethwa ngasukuthi sesiyikukhuluma okupheleleyo kuphele khonapho. Kuyavunyelwa ukuthi isiprofitha sahlulelwe ngabanye abaprofitha labo. Ngokunjalo-ke mhlawumbe uMgadza bekumele ukuthi laye mhlawumbe kubuyele ekuthini ubevele edlelana labobani bona bamcebisa bathini ngesiprofitha esasilethileyo. Singafiki kuphele ukuthini nango sesejele. Kumele sibuyelele emva futhi ukuthi ubevele edlelana laba abanye abafundisi bona bamnika kucebisa kuphi ngesiprofitha esikhulu kangaka. Yabona kukhona ukuthi uprofithe umakhelwana, kukhona ukuthi uprofithe umngane wakho, kube khona ukuthi uprofithe umkhulu wedolobho mhlawumbe umeya, uprofithe uminister, uprofithe upresident. Kuyatshiyana izigaba zokuthi uprofithe umuntu onganani. Mbona ngani-ke uqhathekile ukuthi laye azehlise kwabanye abafundisi athe ngithole isiprofitha esikhulu lapha. Ngisibona njani?
Siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu, inkosi ibenzele kahle, inkosi ibusise iZimbabwe enhle kangaka.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Trust Sinjoki. Siyabonga mfundisi, lukhona njalo uhlelo lunye ngeviki ezayo. Na emunati bariki matla ingoma kasechaba ehamba elomoyi ulundi kwaneleko kwalamhlanje kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezihlalela evalweni ngenxa yodlakela lokucwasana ngobuzwe. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo umuntu ngamili inkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.